Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli inkomo.
Siyazidina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe. Kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababele mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa.
Kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhomisana umlotha ngombhoqazwe weGugurawundi.
Baba umduru kubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo kumele uZulu kandaba ayiphilele impilo, kodwa ukuthi sukuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota.
Wasaphethe isikhundla somkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Muturi wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare ngenhloso yokuzibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo.
Woza Friday lamhlanje silomculi odla uBhedu wontutu siyathunqa ngomculo wakhe weKwaito umkanyiso moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Akusoze kwafa kwaba lokubambana eZimbabwe nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaxolisanga ngokubulawa kwabantu bezigaba zeMandebeleni laseNkabazwe kumbhuqazwe weGugurawundi. Le imbono yabantu abaningi abakhulume emhlanganweni obuhlaziya lindaba kobulawayo namuhla abagoqela umkhokheli weZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, incwethi Igqwetha umnumzana Sipho Malunga, wake wabalibutho umnumzana Martin Rupia kanye lonkosikazi Elna Sisulu.
Yena unkosazana Elna Sisulu nguye wayelela olela amalungelo oluntu. Umhlangano lo uqhutshelwe eRainbow Hotel kwaBulawayo. Izikhulumi lezi zithe uZulu weMathebeleland leMidlands uqhubeka ebuhlungu kakhulu ngokubulawela izihlobo labangane libutho likaMgabe ele-5th Brigade. Ukuze kube lokubambana, uhulumende kumele athathe amanyathelo njalo evume ukuthi ngempela waphambanisa, kutsho iningi. Kunjalo nje emhlanganweni wokuhlaziya udaba lunye, kuqhamuke inkalakatha yomsindo oqoqwe ngabenhlanganiso yeSurface Trust eHarare izolo ntambama, lapho abasekeli bebandla leZANU-PF abakade bevimba ukuthi kungaxoxwa ngodaba lokukhomisana umlotha.
Okunengi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Kusuke kwaba lomsindo abanye abasakhulayo abanakanela ukuthi ngabe ZANU-PF abale ukuthi omunye walabo okade kumele akhulume kulingxoxo usikhwica mfundo umnumzana Martin Rupia esezakhuluma bethi wayelilunga lebutho likaSmith, yikho kalalungelo lokukhulumela abantu ayebabulala. Abaningi abazange bazwisise ukungenela kwabasakhulayo laba kulolu daba. Omunye wabo ngumkhokheli webandla leZaphu owake waba njalo isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Dingusa Dabenga yena othe lokhu kuveza sobala ukuqakatheka kokuthi iKomishi ye-Peace and Reconciliation ikhokelelwe ngumuntu ongelabandlululo ozaqhuba umsebenzi wakhe.
Umuntu okhululekileyo ongelabandlululo ozakwenza okufanele ukuthi akwenze ukuze aphutshise indima yekomishini ozaba lokubekezela.
Oloba amabhuku ezemfundo odume kwezombusazwe eyizizalwane zaseSouth Africa unkosikazi Elna Sisulu uthe ukuze ilizwe lenelise ukudlula lesikhathi esinzima kumele uhulumende ahloniphe inhlanganiso ezilela amalungelo abantu lentathelo izindaba.
I think the issue of institutions, respecting institutions and
uhulumende lo Zulu kufuze behloniphe amalungelo abantu behambe phambili ngokwalwela njalo lokuhlonipha uzibuso wentatheli izindaba.
Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi abantu kumele bafunde ukwamukela imibono ehlukeneyo kuleyabo ukuze eleZimbabwe lithuthuke.
Siyazi thina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe. Kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababe lembono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa. Kupha ibizo elibi kulizwe lethu njalo kwenza engazathi eZimbabwe abantu abakhululekanga ukuthi bexoxisane njalo bebethula imbono yabo ehlukeneyo.
Unobhala jikelele wezaphu umnumzana Mjobisa Noko uthi abasakhulayo abazame ukuphambanisa umhlangano wokuxolisana ngegugrawundi kumele bakhuzwe.
Uyabona ukuthi indaba leyi iyahlokoza, ihlokoza abantu abaningi and izabamba abantu abaningi, iyabamba abantu abaningi. Abafana lapha ukwenza abakwenzayo, it's a show of intolerance.
Umhlangano lo uqoqwe ngabesaphez trust ubule njongo yokuhluza udaba lombhuqazi ogugrawundi lapho owabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili ezigabeni zemandebeleni kanye nenkabazwe ngeminyaka yabo 1980 sanda kuthola uzibuse. Lesi sika sashiya abantu abalomhlulo behlukumezekile kuze kube lalamuhla lokhu inzondo ibhibhidla ngoba kungela owaxolisayo kuze kube lalamuhla. Owayengumongameli Robert Mugabe uze wasuka embusweni engazange axolise isikhathi asithi ngamazwi akhe isikhathi sokuhlanya. Lingxoxo enziwe eHarare izolo iyaqhubeka kobulawayo namhla ntambama njengenjongo yokuthi kukhulunyiswane lohulumende omusha kamongameli Emmerson Mnangagwa njengoba eselobe igama lakhe emthethweni wokukhuthaza ukukhumisana umlotha owe-National Peace and Reconciliation Act. Imeli esitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Elias Mudzuri wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare namuhla ezibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo. UMudzuri wethekelele njalo amankampani amaningi avalwayo ngenxa yokonakala komnotho ehamba lequla leziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela umsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komichi. UMudzuri ukhethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi aphathe intambo zakhe ngoba yena eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uchasise okunengi ngohambo lukaMudzuri.
Babo Mdzuru kubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo kumele uZulu kandaba ayiphile limpilo. Kodwa ukuthi sikuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota ngoba sonke siyazi ukuthi liningi labantu kabarejistanga njengamavota. Njalo kunye futhi ukubhodade kwenza ubesenzela ukuthi azwisise ukuthi umume umi njani ukwenzeka ukuthi nxa sesicubungula indlela zokuthi kuyalungiswa njani njengebandla uma sesinqobile ukukhetho.
Ungathi kuyina kubonile?
Ubonile ukuthi amabhanga lokhu kungelamali abantu lokhu belala emabhanga emandala phocho khona sokulibizo nje ngoba nxa ungena uzicutshane wongaka lama-buildings angikhona asesiwa ngoba abantu abavele besebenza khonapho balihlekanyana and iningi labo nabasebenzayo abanye sebeleminyaka neminyaka bengaholi lokhu bephiwa ama-$20 $50 mhlana belenhlanta baphiwa ama-$100 enjalo izalwane zasezimbabwe sezibonga ukuhamba emsebenzini ethemba ukuthi nxa uzawuphiwa leyo yi-20 leyo uzakwanisa ayincedisa abantwana endlini badle. So yizo izintathu ezikhangela zonizo ukuthi sezimemetheke zafika ngaphi.
Lingathi kulokho akubonileyo kungaba sokulobubelo nanxa sikhangela isimo kwezenotho ebeyisona kusabusa uMgabe lesimo manje sokulohulumende lo okaMnangagwa lo Chiwenga.
Akunamehluko osukona kufana nalokuthi ukuthi umgabe lokhe khona ngoba ungakhangela ukuthi lokhe kwasuka umgabe ukuthi yena umnangagwa usenzeni emangalisayo akulalutho ngaphandle kokuthi unike umgabe imali zabo zokuyaphumula ama veterans lawo kawaholi ngemsebenzi angikhona kayivuka ngemabhenki lokho kungela imali kwesiphiwa ama $20 so akulanto etshintshile kufana nokuthi umgabe lokhe khona.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo waseAngola umnumzana Joao Lourenco namuhla eLuanda bekhulumisana ngesimo saseZimbabwe. Umnangagwa ubelande ukuyazethula kuLourenco njengomongameli waseZimbabwe omutsha. Amaphephandaba kwele-Angola athi ababili laba bakhulumisane njalo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe. Umnangagwa wachasisela uLourenco ngamalungiselelo okhetho. Umnangagwa obehamba lequla eligoqela umphathintambo wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Iofisi kaMnangagwa ithi uza kwethekelela njalo abakhokheli bamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleBotswana lamanye kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa lolu sixhume umhleli wephephandaba leStandard umnumzana Kolwani Nyathi.
Ngokubona kwami mbona uhambo lukaMnangagwa ukuthi eziveza kwabanye bakhe kwabanye omongameli bamazwe e-Southern Africa njengomuntu osanda ukungena embusweni sikhangela la ngendlela angene ngayo embusweni ayisiyo ndlela edayelekileyo. Sidala ukuthi uma abantu bengena embusweni ungena ngama-election uyavotela umuntu eyaziwe ezithengisa ebantwini kodwa ngendlela uMnangagwa siyakhumula indlela angene ngayo ungene ngemva kwebutho lingenele kungenzeka ukuthi abantu omangalo labaningi kurithi bengabe bavuma okwenzakalayo ukuphuma kukaRobert Mugabe embusweni kodwa akazwisisi ukuthi wahamba njani. Ngakho kuqakathekile ukuthi uba uMnangagwa ebhodele la mazwe akuzwekazi le-Africa esehambile e-South Africa wakhuluma la mazwe ebabhuyenzi kodwa asho kodwa amazwe ala mazwe ebabhuyenzi lapho uzafanele ehambe ekhona ngoba siyazi ukuthi isadike lento eziningi ezenzakalayo i-regional bodem ithila ngento ze-politics eze-security.
Kukhona okubambekayo yini obona uMnangagwa ephenduka lakho ikakhulu emazweni achiyeneyo la awethekelelayo ikakhulu okufana le mali mhlawumbe eyokuvuselela umnotho welizwe?
Ngokami uhambo kwaMnangagwa lokho awukho kakhulu kwi-economy yelizwe. Singathi usazama ukuthi edinge i-leadership engakhangela kwi-economy. Siyabona amazwe lawa awaqathekisa ukuwavakatshela ngamazwe esingathi ale-influence kwi-region. So singazayethithi udinga imali okwakhathesi. Ngabe imali ngabe idinga kodwa i-visit yakhe e-Angola ngena ngelilodwa engaza ke fike ekhuluma into ezigcinileyo ezingakhipha imali nge-1 day visit.
Umnumzana Kholwani Nyathi ngumhleli wephephandaba leStandard sixoxela eseHarare.
Live Talk lamuhla sihlolisisa umthetho wokukhumisana umlotha oyiNational Reconciliation lengqoqo esisungulwe elizweni lonke ephathelane lombhoqazwe oyiGoground.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Inyathelo likahulumende weMelika lokumisa uncedo kuhlangothi lwezomvikela kwele Pakistan lwamabhiliyoni phose amabili, 1.9 billion emzameni yokuvimba lelo lizwe ukuvumela ukusetshenziswa njengelizwe lokucatshela khona ilabo abalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo, libikwa lingasoze lanceda kangako ngaphandle kokuletha ukuhlupheka kwabantu makhaza.
Ucwaningo olwenziwe libhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank luveze ukuthi ukufa kwabantu befela engozini zomgwaqo kuphazamisa kakhulu isimo senotho emazweni ajiyeneyo omhlaba.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation and Technology isebenzelana le Interlink Academy isungule uhlelo lokufundisa uZulu ikakhulu abatsha ngokuthapha indawo babesebenzisa omakhalekhukhwini olwe Mobile Reporting for Community Journalists in Zimbabwe 2018. Isikhulumelisale inhlanganiso uMnumzana Zenzele Ndebele uthe bakubone kufanele ukuthi benze lolu hlelo ngoba abantu abaningi kulezi nsuku besebenzisa omakhalekhukhwini ekuthapheni indaba. Uthe udubo luba khona ekutheni ekwenzeni lokho amalungelo abantu agcina isephulwa. UMnumzana Ndebele utshele uGain Ogumede weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzafundisa uZulu ukuthapha indaba ngokuthembekileyo.
Kuhlale uhlelo lolu ngolokuthi sifundise abasakhulayo indlela abangasebenzisa ngazo umakhalekhukhwini babo ukuthi bethathe nje indaba ezenzakala ezigabeni zabo. Siyakwazi ukuthi in the last 10 years ufike ezingeni eliphezulu kakhulu, especially eZimbabwe sathola khona ukuthi yonke into eyenzakalayo isikhathi esiningi abantu begcina besebenzisa ifoni ukuthi bethathe imifanekiso, bethathe amavidiyo. So lapha zama ukuthi abatsha bangasebenzisa njani amafoni awo ukuthi bethathe into ezenzakalayo bengahambi manga, bengayengezeleli, kodwa sikhuluma exactly khonokokwenzakalako. Isikhathi esiningi kuhlupho lwabo-WhatsApp labo-social media ukuthi abantu ngezamanga amaningi esingadingesikhiwa i-exaggeration sekugcina futhi kusenza i-fake news. Sizama ukuthi bebekwazi ukuthi lokhu abakuthele ezandleni yizikhali ezingayakha kubempilise futhi benanzele ukuthi bakusebenzisa njani.
Abantu abaningi bayaluthakazelela na uhlelo lonolo, labantu abaningi asebebhalisile ukuluqalisa.
Yeah, abantu bayaluthakazelela kakhulu, safake i-application i-advert ukuthi abantu be-apply-e. Wa-apply-a abantu abayi-168, thina sifuna abantu abayi-16. So kutekisela ukuthi abantu bayafuna ukufunda, bayaluthakazelela uhlelo lolo esizama ukulifaka la.
Luyaqalisa nini njalo luphutsha nini?
Uhlelo lolu lingabizinhlaka ezintathu. Liyaqalisa ngo-January 15, yisiteji sakuqala. Isiteji sesibili base befunda ngesithi i-online, befunde behlezi endlini kwi-intanethi lapho bebhala ama-assignment. Then ngo-March bazabuya for u-phase 3, yibo lapho-ke abazabuya sebezoqedisa. So ngingathi luhlelo oluyathatha inyanga ezintathu.
Lo ngumnumzana Zenzele Ndebele exoxa ecingweni loGain Ogumede weStudio 7.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukholo lwesiKristu lezinye inkolo kuqakathekiswa kakhulu yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations elezinqumo ezibalisa ese-United Nations Universal Declaration of Human Rights, United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, i-Helsinki Accords lezinye ezimbalwa. Ilizwe leMelika likhuthaza ukuthi abantu bakhonze abakufunayo. Amazwe akhuthaza lokhu kukhanya elabantu abaphilisana kahle njalo kule ngqubekela phambili kwezenotho. Kukhanya kulokuhlukuluzwa kwabantu abakholwa okujiyeneyo kwamanye amazwe lapho abanye abavalelwa entilongweni kube khona njalo ababulawa nxa befuna ukulandela ukholo lwabo. U-Heather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi baningi ohulumende abancindezela abantu ukuthi balandele ukholo abalufisayo. Mnyaka yonke umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumele asebenzise umthetho we-Religious Freedom Act wabunjwa ngomnyaka ka-1998 ukuthi aveze amazwe anqabela uZulu ukuthi akhonze akufisayo. Ngompalakazi umnumzana Rex Tillerson wetule ugwalo oluveza amazwe anqabela abantu ukuthi balandele ukholo lwabo akhoqela eleBurma, ilizwe leChina, ele-Eritrea, Iran, North Korea, Sudan, Saudi Arabia, Turkmenistan kanye le-Uzbekistan. ELePakistan lalo libonakale njengelizwe elingavumeli inkolo ezijiyeneyo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lanxa iningi labantu lisithi imizamo eyenziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe ayitshengisi impumela, abanye abafana lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, bathi kufanele uMongameli Mnangagwa aphiwe ithuba.
Ngangizwa mina ekhuluma inkulumo yakhe ayikhulumise South Africa enxusa abantu ukuthi kuyanini lize invest elizweni lakini ndivusa ilizwe lakini. Imithetho leyana eyayifakile ukuthi nxa ufuna ukuthi uinvest uvela kwamanye amazwe ufuna ukuthi ufake emnothweni weZimbabwe kumele uye ukuthi i-51% of ownership imele ibe nge-indigenous person. Khona kwakusitisele emuva because indigenous i-indigenous ngiyainvesta ngalo. Mina ngibona ngani isayini yokuthi isibonelo sokuqala ukuthi umuntu uyajinja izindlela ayenza ngazo. And singakhohlwa ukuthi umgaba uphume ngoNovember kathesi nguJanuary. So mina ngibona ngani khonkhona ukuthi ukhululekile uyakhuluma le opposition ngumuntu otshengisayo olobuntu ongazifakanga phezulu. Lo nkosikazi wakhe ukhanya engumuntu ophansi ongaphezulu ongasithethisiyo. Ngibona ngani kuyakhanya ukuthi kuzaba lobubelo ngesikhathi, but okufunekayo ukuthi amaZimbabweans sele patient. Xa sabekezelela umgabe for 37 years, sehlulwa kwini ukubekezelela umuntu for 1 year ukuthi sibone ukuthi uyanga? Sibone ukuthi inkulumo zakhe ziyahambelana lezenzo zakhe yini?
Akukabi lo mahluko omningi ukuswelakala kwemali, asikabi leqiniso ukuthi amazwe angaphetheya laphandle kwelizwe amthemba yini ukuthi engabuya azoinvesta elizweni.
Bona ngani lamazwe labo kumele bathathe isikhathi bangaweli. Bayakhangela kathesi bafuna ukubona ukuthi wenza njani izinto zakhe, uhlela njani, uphatha njani abantu. Then nxa bangambona ukuthi indlela aphatha ngayo abantu kalachuku ngumuntu osekhupha imithetho leyana ibizimbela abantu abavela kwamanye amazwe bazeinvesta. Okwakathesi kungakabi lam-elections abantu basahlehlele emuva basesaba. We have to end khonukhani ukuthi kwathatha isikhathi ukuthi abantu amazwe amaningi babesebenza lathi njengamaZimbabweans babona ukuthi uhulumende wayephatha njani abantu babe bephuma mbijana. Angikholwa mina ukuthi nxa ngikhuluma labanye abantu bakwamanye amazwe or ngibala okubhalwa ngabanye abantu bamazwe ngendlela iZimbabwe etshintsha ngayo kuyatshengisa ukuthi abantu iZimbabwe balokhu beyithanda. And into abayithandela iZimbabwe yinde ukuthi amaZimbabwe ngabantu abathembekileyo. AmaZimbabweans sisebenza nzima, amaZimbabweans abantu bangaze babuye bazevula amakhampani abo, kabasoze baswele abantu abasebenzayo ncwadi amaZimbabweans abantu abakhaliphileyo.
Lowo nguDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxelaye eseWashington State.
Kuwaza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda uhamba lomculi wekwaito odla ubhedu wobulawayo uNkanyiso Moyo.
Tiba tiba lokuluva Hayilo ayisiye ongutsotsi. Kodwa ke ngoculayo balaleli. Ngukuluva 7. Awuchazele abalaleli ngamafichane ngembali yakho.
Ibizo lami kuthiwa ngonkanyiso moyo. Kuluva 7. The name Kuluva 7 because Kuluva intwana yaselokishini and u 7 is a number of perfection. So Kuluva 7 is umuntu representa abantu baselokishini. Kahle kahle I'm a voice for the people in the ghetto. Kahle kahle ngi voice yabantu abaselokishini nje. Yeah, umculo wami uhlaka unxibene ihip hop lekwaito uhlanganisa kanjalo.
Kahle kahle umculo wakho lo ubizwa kuthiwa yini Kuluva?
Mina ngicula umculo wehip hop, ngicula ngesiNdebele, ngesilungu, ngifaka isilungu mbijana, ngiphinde njalo ngifake lesishona ukuze ngikhone ukuthola a wider audience, ukuze ngikhone ukuthi abantu abaningi bakhone ukuzwa umculo wami. Njalo ngihlanganisa umculo wami ngifuse le kwaito, ngihlanganisa le kwaito le hip hop nyana nje ukuthi ukhone ukuhlabusa. When you're busy, I'm a pala falang up and jini bakala ngendalagin. Pana falu choli zaga nyano yenzi pilo nyana even ngono nyana ngobu kala kala gula pata lana yima hala kala vana vaibo.
Mouse and house, kuma, se wutelo, was a Friday. Sipete ukuluva 7. Lapho asijabulisa khona ngomculo wakhe wekwaito hip hop. Zona ingoma zakho zitholakala ngakho Kuluva.
Umusic wami wonke utholakala online njalo la kuma radio station. Ma ufuna ukuthi uthole directly from me, ungangithola ku Kuluva 7 on every social media. GULUVASE7EN. Lapho uyakhona ukuxhumana nami, ukhona ukuthola ke umculo wami directly from me or directly ngikhona ukukunika ke amalink lapho ongawudownloada khona.
Ukhanya kobulawayo baphethe Kuluva. Yona ke kusasa yakho ibona kanjani?
Eminyakeni emihlanu ngizibona lami sengiku international stage because international stage is where every artist wishes to be. Okwamanje ngisaphusha nje, ngisaphusha umphando wami ngilapha locally. Hopefully inkosi mayibekele 2018 uzongithatha angise regionally and from regionally to internationally or from here to international. You never know. Kuluva 7 one time. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city like my baby, baby. Shining like a dime, she my queenie, baby. I be on my throne on a daily, daily. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city like my baby, baby. Shining like a dime, she my queenie, baby. I be on my throne on a daily, daily.
Uyajabulisa ukubona intsha ingena kwezomculo kwelakithi. Unkanyiso moyo uzalazo kamnandi. So taiva kuze kuyevalwa ngomculo kaGuluva 7. Bese kuhlelo Woza Friday. Sesiyayivala ke manje ngaye uGuluva. Imele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Libe le mpela viki yelithukela ngethe Jeta Guluva. This my city, umfazi ushaya indoda. Kwantuthu ziyathungala ngeke ke kuphela amafika. Kwanyama kayingeke iphele kuphela amazinyo endoda. Lasihlala ziwa khona emakhoneni ngodola dola. Yeah, RIP to Babu Nyongolo. Father Zimbabwe in my city, simbiza mqabuko. City kamajayivana, Sandra Loma Ravini. I'm a PA cool crooner, I know I got it in me. Chessa. Yeah, I treat my city like my baby, baby. She shining like a dime, she my queenie, baby. I be on my throne on a daily, daily. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city like my baby, baby. She shining like a dime, she my queenie, baby. I be on my throne on a daily, daily. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city.
Unkanyiso moyo ubeku Woza Friday elecha helidala uEzra Jesus Banda igqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe weGugurawund.
Osaphethe isikhundla sikamongameli weMDCT umnumzana Elasi Mutsuri wethekelela amabhanga atshiyeneyo eHarare ezibonela udubo lokusilela kwemali.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Lontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.